So kuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge uThando Nokawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingaya livuka njani izulu kandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesibili mhlazi ku-12 Mpalakazi 2023 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, inani labalandeli bebandla le-CCC abathi amalunga edale lephalamende ebandla leli kumele akhalale asuke kuleli dale liya liqonga.
Bakithi okuqhakathekileyo ukuthi abalaleli kumbe ama-supporters kumbe amalunga ama-political parties babekwazi ukuthi i-politics ayisiyo yokukhalala. I-politics ayisiyo yokukhalala ngoba singena ku-politics sifuna utshintsho.
Kambe kuyini okungaba kubangela ukuthi bandla le-CCC lindlondlobale kungela budlwangudlwangu?
Kumele kube nguye okhokhelayo labasekeli bakhe kumbe don't mean ukuthi ama vice president ebeyi-2 just one straight vice president, that is what is known in Zimbabwe.
Ingcwethi kwezempilakahle zikhala ngokuqonga kwenani labesifazane abatholakala belegciwane lengculaza ele-HIV AIDS emaphandleni.
Uyathola umuntu ongumama esesimeni esinzima okokuthi akakwanisi ukuthi azimele yena adefende i-health yakhe kumbe anegotiate for safer practices ngenxa yokuthi yikho lapha athembele khona, yikho lapha aphila.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Inani labalandeli bebandla le-CCC abathi amalunga edale lephalamende awebandla leli kumele akhalale asuke kuleli dale liyaliqonga. Lokhu kulandela ukuxotshwa kwamalunga aleli bandla awedale lephalamende, Senate lakumakhansili abedlula ikhulu ngozithi nginobhala jikelele waleli bandla uMnumzana Sengezo Jabangu. Wayengunobhala jikelele waleli bandla uMnumzana Charlton Wende wethule ucwaningo ebuza ukuthi kwenziweni. Iningi lithe kumele amalunga aleli bandla asuke edale lephalamende. Abanye bathi bacunulwe ukuthi le mithethwandaba ayincedi lapho amalunga aleli bandla efuna uncedo. Kodwa owake wamela isigaba senkayi edale lephalamende engowe-CCC uMnumzana Abednego Bebe utshele iStudio 7 ukuthi akusilo cebo elilungileyo elokuthi amalunga asuke edale.
Bakithi okuqhakathekileyo ukuthi abalaleli kumbe ama-supporters kumbe amalunga ama-political parties babekwazi ukuthi i-politics ayisiyo yokukhalala. I-politics ayisiyo yokukhalala ngoba singena ku-politics sifuna utshintsho. Nxa ungakhalala awungeke uyilethe inguquko. Nxa ungaba lenhliziyo encane awungake uwine ku-politics. Nxa ungaba lenhliziyo yokuzwela awungake uwine ku-politics. Njalo futhi izanwe siyilande sivele sikwazi ukuthi bayenza yonke into engenza ukuthi bahlale bekuhulumende. So ngaleso sizathu, nxa kube lokukhona okuphambanisekileyo ku opposition party, kufanele ukuthi abantu bahlale phansi babone ukuthi izigwenxa zingapi bazicorrect. Kodwa bangaze behluleke ukuthi bazicorrect izigwenxa zabo, bakhanye sebezondelana, sebekhalala, sebechayana, sebethethisana. Labana esilwesana labo asifuna baphume embusweni abezana, bazabe behleka besithi etshwa yikho kade sivele sikulindele. Kuqakathekile ukuthi abantu bengakaze bakhulume elokukhalala, bengakaze bathi asichiye nini. Kufanele wazi ukuthi nxa usikusengichiya lapha ozakwenza okuzakwenza ukuthi izanu iphume embusweni kuyini ngoba ukhalele bhele. So kuqakathekile ukuthi sizinuke amakhwapha. Okokugcina, kufanele ukuthi abantu bazi ukuthi nxa usiye eParliament usiyamela abantu, kumela abantu abakuvoteleyo ba-expect ukuthi bezwe ilizwi lakho lizwakala eParliament. Hayi ukuthi kona ukuthi nxa useParliament ukuthi hayi ngoba sokukhona okwenzakeleyo sesikhalala thina. Kutsho ukuthi ngezinye indlela ungavele wenze khona okuizanu iyahle ibone ukuthi lawa ngamagwala akhalalayo, bazaphinda futhi ngo-2028 likhalale. le futhi baphinde futhi ngo 2031 ikhala le futhi kuzaphela phela labo abakhalala bagcine besithi ah kungcono siyijoyine belizani ngabona ngomnye umbono ungabona ukhalalela izalo kuyabe kufanana lokuthi uyivotele so kuyingozi ukuthi abantu bathi bona bazakhalala abantu kabangakhalali kabalwise njengalokho abavele bakuqalisa besazi ukuthi izalo iphathi enjani
kodwa abale ngqondo nale bathi bona akuncedi ukuthi baphathise ibandla lezani PF ngokuya edale ngoba babona ngani ukuya edale kwamalunga awe-CCC kufana lokuphathisa ibandla lezani PF uthini wena ngalokho
ngabe sithi bona akuncedi okuncedayo yikuphi phela ungathi lokho kakuncedi kufanele ukuthi hayi lokho kakuncedi kasizameni lokho ngokuqala lokho okwesibili nxa usithi wena hayi asifuni ukuphathisa amalunga ezanu kabenza abakufunayo but sithe siya kuma election ngo 2023 sathola ama seats angu 73 angu 73 wona lawo siwathulileyo angapha hansi kwenani elidingakalayo ukuthi izanu ingabile simple majority so sivele sahamba sibalutshwana so ngokufana nayo mina kangiboni ukuthi kona abantu bangathi kakuncedi kuvele kungancedi in the first place yindaba sikwenza lapha phela sesempini and impilengi ukuthi sikhiphe izanu embusweni nxa singahamba sizonda sikhalala mbona ngani akusoze kusincede thina wangkhona so ngezinye indlela nxa usuthi kakuncedi kuthi ukuthi wena uncedisa izanu ukuthi kweyabo isayidi kube kuhle kufanele silwe kufanele sizimisele kufanele sazi ukuthi izanu sivele sayiqala sivele sisazi ukuthi yiphathi enjani
lo ke ngumnumzana Bednico Bebe owake wamela isigaba senkayi edalela eParliamente engowebandla le-CCC ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo Kunjalo nje ukuxotshwa kwamalunga ibandla le-CCC edale okwenziwa ngumnumzana Sengezo Chabangu sokudale umbuzo othi kambe ibandla leli alilabo ukhokheli obuqotho na phansi kohlelo olwasungulwa umkhokheli waleli bandla olokusebenza nsitha ukuthiwa i-strategic ambiguity ngesilungu akulabo ukhokheli obazakalayo ngoba esithi lokhu kuvimba ukungena kwempehla ebandleni Kodwa abanye bathi lokhu yikho osekudale ingxabangqoza ebangelwe ngumnumzana Chabangu. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lohalwa impi yenkululeko umnumzana Max Mkandla njalo ohlaziya ezombusazwe.
Yeya ukukhona lapho ukuqhakathekileyo sokutholayo phansi ezakhamizini kumbe ebantwini nje bathi bona abantu sebekhathele. Ngenxa yokuthi bangawina kuyafanana lokuthi baba winanga konke khona lokho kuwephule imimoya yabantu spirit sabantu political kodwa bakhombela kakhulu umkhokheli wabo ukuze ebe umkhokheli ohlangana labantu ama decision esuke ebantwini blaming kakhulu i constitution eyaqalela ukuhanjiswa e parliament ikhanjiswa ngulo abamthi kaso wabo uChabangu bona bathi sebehambisa iconstitution basebe ku defensive side so ngalokho ke ngibona ngazani democracy esayilwelayo thina abanye le i democracy engaphambi kwe democracy yedlulisa amalawulo ukuthi umuntu engasiyo wokomkandla umbe ngasokuncube evuke chayi umthetho isicathulo egumeni ethi mina imizibulo lalapha kuyincwala kodwa abantu bathi bona hayi sebekhathele lokho sebedinga ukuthi bethole inkokheli ezizwayo ibandla sivile liqondileyo ngabona lokho kuzaba into ezahlukuluza kakhulu ku Triple C
manje ngokubona kwakho ibandla le Triple C kumele lenzeni ukuze lingabi lodubo olufanayo
esilungwini bathi bona once beaten twice shy kodwa ke abafundanga kakhulu laba bantu bafundile esikolo kodwa ke politically basilelele ngoba uMonzoro wabaqedela bonke abantu wazowathatha wathatha le mali ephala mentire ngalangitsho lomuntu oseParliament uMonzora wathatha lama office babaleka bawachiya ama office bethathelwa umuntu nje oyethu uMonzora kathesi lo la ubona umgogodla okhona laphana kuthi nantwana uthuli nje vele ligceke wangena uChabangu uChabangu kathesi uzabathathela yona iphathi ngokwayo ephinde thathe wonke amasitsilana oyabe lokho esenza ama recall ethe muntu lo kaseyo lilunga lethu eliya ama recall lo muntu lo kaseyo lilunga lethu kungela le hearing disciplinary hearing ebephonga ukukhupha nje abantu so ngendlela yokuthi uchamisa wazenza yena umuntu ongu receptionist wazenza yena u secretary wazenza u organizer wazenza u treasury wazenza u president wazenza u vice president umuntu oyi one ama candidates wazikhethela abantu bakhe labantu bona labi committee yona le inyanga ayibona eyayithiwa khona ihambisa iyabuza ezakhamizini political uyabuza umuntu ezakhamizini lina umuntu wena lilaye lingakwazi ukuthi khona uyisimabani so ukuze lokhu kungaphindi kwenzakale ku-CCC kumbe any other political party in the country ibandla kuthiwa libandla engasiyo movement liyana kuthiwa khona it's an independent movement kumele kube lo nguye okhokhelayo labasekeli bakhe kumbe nxa sithi abasekeli bakhe I don't mean ukuthi ama vice president ebe yi-2 just one straight vice president kubuye u-secretary general so kubuye chairman kusehla kusiya khona ngale kusiya phansi lobo organizing secretary that is what is known in Zimbabwe lokho kuthiwa khona kulama cluster ukuthi khona laba ngosecretary balokhu laba akusebenzi lutho eZimbabwe
Lo-ke ngumnumzana Max Mkandla ohlaziya ezombusazwe njalo walwa impi yenkululeko. Ingcwethi kwezempila kahle zikhala ngokuqonga kwenani labesifazane abatholakala belegciwane lengculaza ele-HIV emaphandleni. Imbangela yalokhu zithi ikusilela kwemfundiso yamalungelo kwezocansi ubumpofu kanye lokuncindezelwa kwabesifazana nje ikakhulu kulabo abangawaqondisisi amalungelo abo labaphila ngokuthengisa ucansi uNokuthaba Dlamini usethulela lolu daba kabanzi eseVictoria Falls
Abogatsha lwezempila kahle bathi kunani labantu abazinkulungwane eziphezulu kwezilichumi lasekhombisa 17,300 abahlolwa batholakala belegciwane lengculaza ngomnyaka ophelileyo abazinkulungwane ezilichumi 10,000 babo ngabesifazane abasakhulayo ekhuluma embuthanweni oWorld AIDS Day ngeviki edluleyo umkamangameli welizwe unkosikazi Auxilia Mnangagwa uveze ukukhathazeka kakhulu ngalimpumela ethi abesifazane isikhathi esiningi ndezelwa ngabesilisa phansi komkhuba omubi oqhubeka usidla ubhedu wokuhlukunyezwa kwabo ezimulini owe gender based violence
We don't like that anymore. You cannot do that and you don't want to use protection as well.
Liqhubeka liletha lesisilo emakhaya. Ngakho omama balamuhla bathi kwanele. Njalo phezu kwalokho alifuni kuvikela. Lithi sisinde kanjani? Sikhusele kanjani usapho? Ngoba lesisilo siyabulala.
Unkosikazi sithandekile emlawuzi okumsebenzi yemfundiso yokuvimba ukuthelelwana lula kwegcikwane le-HIV esabelweni seMatabeleland North ekulihlanganiso ezimeleyo. eZimbabwe National Network of People Living with HIV uthi lokhu kubangelwa yobufitshane bengalo kwabesifazane kanye lokungazi amalungelo abo mayelana ngezocansi
babehlukunyezwa ngendlela yokuthi akala ndlela yokuzikhethela kumba khulume ngama rights akhe yena lalokho akufunayo uyathola umuntu ongumama esesimene sinzima okokuthi akakwanisi ukuthi azimele yena adefend ihealth yakhe kumbe anegotiate for safe practices ngenxa yokuthi yikho lapha thembele khona yikho lapha aphila khona yikho lapha aphiwa khona imali
ukwehlisa lokhu njengenhlanganiso bathi sebesungule inhlelo zokufundisa abesifazane ngamalungelo abo kanye labangakwenza ukuzivikela kulomkhuhlane
esizama ukukwenza ukuthi sincedise omama kakhulu ngokubafundisa ngendlela lapho abangazimela khona even umuntu noma ekurelationship ukuthi uthola umkakhe engafuni ukuthi asebenze siyazama ukuthi sibafundise kumbe sibalinke labantu abangabancedisa ukuthi benze imihlelo abangazenza behlezi ngekhaya benze imisebenzi yezandla ethiyathiyene
phezu kwalokhu umqondisi wohlangothi lwe-National AIDS Council esabelweni lesi umnumzana Dingane Ncube uthi uhlangothi lwakhe lulenhlelo zokunquma elizweni lonke befundisa abantu ngegcikwane leli kanye lokuhlola igazi ezigabeni ezenzima ukufinyelela.
From there sibengathola ukwelatshwa for HIV ukuthi bengene ku-ART program ku-ART or bethole izixwayiso zokuthi bengaziphilisa njani bengabanjwa ligcikwane le-HIV.
Ngokutsho kwenhlanganiso yezempilakahle kazulu emazweni womhlaba e-United Nations International Children's Emergency Fund, eleZimbabwe lilezizalwane ezedlula isigidi esisodwa 1.3 million eziphila le-HIV, iningi labo kungabesifazane. Bathi kusasilela njalo ukuthi omama abazithelweyo bavikelwe, njalo labesilisa labo bakhuthazwe ukuhlola igazi ngoba abalegcikwane behamba belisabalalisa ngokungena emacansini labesifazane abasakhulayo bengelandlela zokuzivikela. Kunje inhlanganiso yezwekazi le-Africa e-International Conference on AIDS and STIs, ICASA, iqhuba umhlangano esigodlweni seHarare kucutshungulwa indlela amazwe la angehlisa ngayo inkinga zokuthelelwana kwaleli gcikwane lengculaza, ingulamakhwa kanye lofuba. Besithi iningi labantu kuzwekazi leli lizithola ligula okunye loba okubili kwalokhu. Ngimele iStudio 7 ngiseVictoria Falls ngingunokuthaba Dlamini.
Siyabonga Nokuthaba. Okwamanje ke sizwe eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi kulomlisa uthi Notenda Masimba obesemthethwandaba eHarare kulandela ukucilibezela akwenza umunye undoda othiwa nguMakubise, athi okuthiwa wamthengise wathi athengise indlu yakhe ukuze athole isabelo kunkampani yakhe emba imigodi kodwa kungamanga. Okwamanje sengidedela emuva ngilichiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbono yenu elisithumele nge-WhatsApp.
Studio 7, Studio 7, salibonani. Alami ngibe mfitshane. Abantu bezanu PF abasaba amahlazo, basaba amanyala. Bawenza amanyala lamahloni, lamahloni abalawo, abadeli ngokuhlakazilizwe. Yini abathi yenziwa umnyangakho ejajulelwa ngabantu, mbani obhotela umnyangakho ebezifaka nje lezekhi yakhe? Abalamahloni, abomarabhi labangikhona laba, hayi khona. Mbani ongavotela uNdofa endwana umnangakho? Umnangakho waphela nguNdofa kahle kahle. Ayifike endlebeni zakhe, mabembulala bembulala, kodwa vele abasi kulimaza aba bantu doti zabantu. Izani PF igcwele igazi, izandla zayo zingcolile, ilizwe lifile, liyafa liyaphambili ngathi i-America ngayala lokuthi amadola esetshenziswe lapho. Ivele iba limaze kakhulu kula kuqala umnangakho lapho. Akula zani PF winde kobulawa, izani PF ihayijekile yazifaka yona ngemgulukudu yabo le. Konke lo tshaba ngangikhona lolobusobutshekile ngathi iplastiki etshileyo.
Studio 7, Studio 7, Studio 7, ninjani? Studio 7, hayi siyaphila, siyaphila. Awu, hey, indaba ezibuhlungu lezi esizizwayo, lezi esingasazi ukuthi ezihamba njani. Kata ama-triple siyasemangaka, asemabili nakhona. Sukunekachaba, unekachamisa. Awu, sahlupheke eZimbabwe. Awu, kodwa nkosi yami. Bona abanikazi be-triple C ochamisa bathini uma sebeyithathelwa nguShabangu? Sokumele batshintshe igama njengaku-MDC. Awu, kubuhlungu lokho. Siyabonga.
Ye, salibonani, salibonani, Studio 7. Okukhuluma ngu-Selton Duka. Ye, ngikhuluma lami ngilapho eMzantsi Afrika. Into nje ebesithala ngayo kakhulu nje ukuthi nje njengoba singabantwana beZimbabwe nje sihlele silapha eGoli, le msebenzi yakhona inzima. Into ebesiyikhalela ikakhulu ukuthi nje kulo ngisilize lakithi, lapho sikwazi ukuthi siyophila singakithi, singabe silokhu sihlukumezeka lapha eZimba abanye abantu. So lathi kuyasihlupha kakhulu konke lokhu. Into ebesiyifisa nje ukuthi sifisela konke konke ukuthi lizeyangabi, lathi sikwazi ukuyophila sikile. Hayi silokhu sikhiza ngama-foreign, ama-foreign ayapha. So uyabona kuyathisa kolo. So hayi isitele ukuthi
Ngicela limbaleli odi yami abantu bezwe amazwi engwayo umakhelwane angaba umfazi wakho kusasa umtshela into enye kusasa umtshela into enye kusasa disehlukana umbonisa into enye sehlukana umbonisa into enye sehlukana ufanele ukhiphe ibhaji ugoqe ihembe lichayane kuphele ngemva kokuthana zabona lisezwa izano ayisafuni ukukhuluma izano sifuna ukulwa because sokuzanye ukukhuluma okweminyaka emingaki onkomo bazama ukukhuluma bahambile nami omoke ngitshankileyo bazama ukuthi bakhulumisane bahambile nami nochamisa uyahamba futhi nami lokhu kuthiwa asikhulumisaneni izimbabwe lokhu ibolile bakithi ngicela ukuthi siphaphame isihlokozane liphaphame ukuthi akusafuni ukukhulumisa ukuthi asikhulumisaneni lokho lokhu sokufuna ukudinga enye indlela khathe sosengozi thabani labo sebethethe i-NDC already sebeyidingile sikibo awu bakithi sincedisane bani nkulunkulu kasincedise amazimbabwe siphile nathi emhlabeni njengabanye ngiyabonga
kusebenza ngoba la makhotha khona wonke high court wathi i-judiciary yakhona JSC vele Supreme Court kwathunjwa konke vele kuyacaca sobala kuyacaca that's why kwesinye isikhathi uChamisa engafuni ukuthethelela ngezinto zamakhotha le ngoba uyazibona ukuthi there is a favor eZimbabwe akulayini sesikhuluma iqiniso elokuthi ngakuthiwa uNkulunkulu uyavila emhlabeni ngawo uyashuta kula khothi le ngendlela zokuthi bona bazibona ngani kuthiwa bafunile kumbe bazibona ngani kuthiwa umthetho bayawazi ngiyabona kodwa kuyakhohlwe ukuthi umuntu uzama ukufisa ilungelo labantu into ezifuna bona balandela umuntu obusayo ukuthi ubatshayele umthetho what is that what is the use of that alilaqiniso alikaze silibone nabantu bamakhothi noma high court wakhona you always favor umuntu elivisa izigetshe ongumuntu wepolitiki owepharty akafani nesigebenga umuntu othi uhambe wamotsha emotsha mbe ekhuphe umuntu mbe esenzayo yabo lina lehluleka ukuthi bangaka abantu ababulele lapha waye lingakhulu ku-ground kodwa lokho lifeva lifeva izanup f ibulala i-triplec lifeva izanup f lehlule ukuthi likhume ku-ground and bona laba abantu abasezikhundleni kwabo ngabantu elibaziyo mhlophe ukuthi yibo ababulala abantu yoku-ground but liyafeling ukuthi libafese lithi malisemthethweni lapho asihamba ngomthetho asihambe ngokhe yabusa liyabesaba kodwa uNkulunkulu ngingaze lizithathe izigidigidi zemali leso kusemhlabeni la semhlabeni yebo lizazithela abantu babo kodwa la kusemhlabeni kuyophela
Studio 7 bantu be-CCC yekelanini ukube lokhu lisiya emakhothi lisiyaphikisana labosengezo Chabango ngoba into eyenziwa ngusengezo Chabango uyenza ekwazi ukuthi khona ule backup yekhothi lezano ayikho into elizayiwina ekhothi angazi ukuthi alikunazeleli yini ngoba kusese yi-MDC futhi kwayenzakala into efanayo lalingawini lutho ekhothi ngoba omonzora labo babevele besebenza lekhothi okwamanje mina ngazi ukuthi ekhothi liyafunani ngoba kuyacaca nje ukuthi khona inkantolo zi-captured akulanto elizayiwina lina into nje lingayenza ngabe ngiyini ngabe nje lonke kakhulukazi uma kuyikuthi uchamisa uyenelisa ukuthi ibandla lakhe uyakwazi ukulikontrola. Lonke nje ngabe liyaphuma eParliament liyekela ukugijima lisiyagibela izimoto ezintsha liphume lonke eParliament lingabi khona eParliament liqeda lapho liphume elizweni liyecabanga katsha. Ngicabanga ukuthi yikho kungalincedisa ngoba lokhu ukuthi lina lithi lizabe ligijima lezinkantolo lithi khona amavoti, ngicabanga ukuthi abantu baseZimbabwe ngabe ukuvota bagcina kuwona lo mnyaka bengaphindi futhi bevote ngoba ukuvota akulethi lutho, akuletha inguquko. Umuntu engawina iyabuya futhi izano lakochaba ngobemxotshe. Ngalokho nje ngicabanga ukuthi ngabe lonke liyaphuma eParliament ngoba lingabheka umbuso esibhekane lawo lapho yilowo obizwa kuthiwa yijuda. Yiwo umbuso esibhekane lawo lo oyendawo ezakubo Iraq le zakubo Iran. Yiwo umbuso esibhekane lawo kuthiwa yijuda kumba abantu abakunazelelini khonokho.
Lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. Siyacela balaleli lingathuki kumbe ukukhuluma okungayisikho esingakufaka emoyeni. Siyabonga. Kwezemelika, abebandla lama-Republicans baqhubeka besithi indodana kamongameli Joe Biden uHunter kumele acutshungulwe lanxa esetholakale elamacala ambalwa. UBiden utholakale elamacala aphathelane lokungabhadali imithelo ye-tax ayithoba munwemunye ngempela sonto. Ulamanye njalo amacala awetheswayo agoqela elokuthenga umbhobho yena esazakala ukuthi usebenzisa izidakamizwa. Abebandla lama-Republicans badinga indlela abangabambanisa ngawo amacala ka-Hunter Biden lomongameli Joe Biden. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele olandela izombusazo welemelika umnumzana Mkhululi Ndabambi.
Yena uHunter sibili waphambanisa wonke ama-drugs lanayo ayewayenza, you know, lama ebonakale laba elamankazana besenza nemaweteleni bezikholisela enqunu njani njani, hayi lokhana akuzange ku, that didn't have a good look. Kodwa siyazi ukuthi abantu bama-drugs abantu vele i-America vele uyazi ukuthi ama-drugs ngomunye umkhuhlane wayo. UClinton nangiyani umfowabo vele ama-drugs ngapha afana le-AIDS kithi, akula family engathintwanga ngawo. So lokhu okukaHunter imfana kumbe wayethunyweni kumbe wayesenzani sizabona ukuba kuyagcina sekwenzakaleni futhi ngama-charges la matsha. Kodwa ama-charges lawa hhayi lokho kuyiwona lawana, lokho kuyinto yinye bazama ukuthi bethole lapho kungani ama-Republican afuna ukuthola into into engani i-strong lapha abazambopha ayivalelwa khona njengoba noTrump laye bemgijimisa. Bona ubona vele bafuna uBiden ayikhona umntwana sebesithi sebefuna ukuthi besebenzise umntwana. Kodwa yena la uTrump abantu bakhe namba kumabhizinisi wakhe kuma-signature bagcwele.
Manje nxa ukhangele wena ubona ngani kuyimfanelo na ukuthi uJoe Biden njengomongameli etheswe amacala endodana yakhe uHunter esibona kuzama ukwenziwa ngama-Republicans ukubona njani?
Ukumethe sicala bengazama kodwa icala kasilo lakhe, icala ngelomntana wakhe. Remember ukuthi ama-9 charges lawa ngamacha yilana ama-charges which they had reached a plea agreement. Kodwa abantu baka-Trump bayala bathi bona hayi indaba bemfeva. Even labo Republican prosecutor bathi ukuthi hayi lokhu ngokwizinto kwe-plea agreement. Mina mboni ngani ama-charges lawa bafaka khathesi, amboni ukuthi azakuya ngapi. UBiden engaze wine baza kubisela khona kana ukuthi hayi lapha kwaba le plea agreement. Even la you special prosecutor nalwa uza the same charge le sebesi e court i sentence ama guidelines akhona there still ikhonokana okokuqala ukuthi apiwe i plea agreement. So no, these charges are not new. Ikuthi labana ba complaina kakhulu besithi ngenxa ukuthi umntaka president bamfenga basebenzi ngenxa ukuthi uTrump enabantu abakhe angithi ngale New York ukuthi aba defaulta uLetitia James ubathwalise nzima. So uHunter la ayi kade bemfaka ipressure kade befuna ukuthi bethi imali ayizithola ngapi wayezinikuyise kodwa khona kungasile uqiniso sebembizile ukhomalwana u head of investigation ku Congress ayi usebabizile bafika bamiya ngisa khona ngale befike bethi hayi lokho kutshoyo kayisiko usekaningi nothi kawathi so noyicala lika Hunter kuzokuya ngokuthi uyise uyawina yini mina mboni ngani icala leli abamethesa lona benzela khona ukuthi nginqothe ama Republic naseba ngumsindo.
Silugqiba ke lapha uhlelo lothulwa lamhlanje olivalelisayo igama ngu Chris Gande.